Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika kumbe enye imali yaphandle kwelizwe.
Kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali.
Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kaMohadi unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose ukuba ngukhomishina weZEC.
Uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bezokuthiwa hayi kuneproblem lapha kwathi kwathi yiyo nje kuphela into engiyibonayo.
Uhulumende ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ahlukeneyo lamuhla.
Zabagrupha nama-working to siba-traine ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika lenye imali yaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela isiqondiso esethulwe libhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe izolo livumelana lenkampani yezesa ukuthi ibhadalise amankampani lawa ngemali yakwamanye amazwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende laye kayifuni imali yeZimbabwe lanxa esala ukuthi ibekwe eceleni kusebenze eyakwamanye amazwe kuphela.
Kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replenishing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi-ke wangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasozeke babhileke ama-companies athola-ke i-forex, bazayithola kuphi-ke imali yokuthi bakwaniseke ukuhambisa-ke imitshina yawo. Ngisiyo-ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RTGS amaspezi ke laphake abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali. Into besiyikhuluma esikhathini esedlulileyo ukuthi nje imarket ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma ke ukuthi hatshi ulandela ke okutshiwo imarket.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa, ngitsho lamankampani akuhulumende?
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuliprinta lokhuyana kwenza-ke babe le-access-ke emalini. Yikho sibona phela-ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Nxa sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama-projects abo, ngaba ngama-projects nje
afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kweze politiki. Sibonile ama project ke emgwaqo, ama project ekwembi okemba emgodi, ama project athize sibili uhulumende gijima ngawo. Lawo ama project ke ebebhadalwa ke ngemali ke yona leyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama farmers nje aprinte nje imali abanike ama farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze kuphela akwanise ke ukwenza ngesilungu sithi arbitrage, abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiye ezavulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe bathi kumele idola leZimbabwe liqhubeke lisetshenziswa le mali yakwamanye amazwe ngoba ukulibeka eceleni kungaba lomthelela omubi kakhulu kwezomnotho. Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kamnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC. Abanye bathi ngemva kokulalela ukwethulwa nguMohadi Ambrose kuma interview ayenzelwa emphakathini njengalokho okuthiwa ngumthetho, uMohadi Ambrose wazwakala esethula imbono engelamkantsho. Abanye ngabathi unina kaMohadi Ambrose uSenator Thambudzani Mohadi ngomunye wabakukomiti yedale eyakhetha amakomishina la agoqela indodakazi yakhe. Amakomishina akhethwayo ayisithupha. Abanye njalo bathi njengoba ibandla le-CCC lingelamalunga kukomiti eyakhetha laba bantu, amalunga ebandla le-MDCT yiwo alomlando wokuvumelana lebandla le-ZANU-PF ekukhetheni abantu laba. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muzora eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthe akusilo qiniso lokhu. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni oyibandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalalele emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngixhumane nawe nabo njalo through wena. Indaba kadadewethu lo wakwaMahadi iye isikhulunyiwe, yakhulunywa kakhulu. Inkinga engiba nayo ngento zeZimbabwe ukuthi ukhona umuntu oyi-one okwazi ukuphikwa asetshenziswe like black child wento ezimbi nje ufakwe emuntwini. Bakhuluma nje use appointiwe, u-appointwa ngemva kweprocess, kuyenzwa ama applications, ungenza ama applications ku shortlistwe, unga shortlistwa ke ku publishayo, enziwa ama interviews, kwenziwa i-grading eParliament, maso kwenziwa i-grading liyana sokunikezwa ke upresident ke then use appoint. So i-outcry le kube ibiyenzeke ngesikhathi applya, ngesikhathi shortlistwa, ngesikhathi siya interview kwalandelwa ngazwisisa. But ukukhala manje ngemva kokuthi umuntu esehambe yonke le process, akungihlali kahle mina lokho. Cabange nje kunguwe mfaka Gandhi uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bese ukuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibonayo. Kodwa iprinciple bekungaba kuhle ukuthi ama positions afana nalawa kuavoidwe abantwana balabo ababukeka bangadiba baphethe ngoba vele kuyabe kunzima ukuthi babe neutral. Angicabangi ke kodwa ukuthi position yakhe imnikeza iauthority as an individual. I think this authority babe exerciser bengama commissioners ayisuye onguye ophetheyo phezulu. so ngenxa yalokho ke ngithatha leli thuba ukuthi ngimhalalisele nginanzelela kakhulu udade wethu lwenkosazana yomvenda. Kuyajabulisa lathi abantwana bethu bazokwazi ukubheka babone ukuthi labesuthu kuleli lizwe kutsho ukuthi basangakhutshulwa ngempela, babambe amaposition aqavileyo aphezulu khonale.
Wena ngokubona kwakho usilungele na isikhundla sona lesi akhethwe kuso nxa ulawalalela ama-interviews akhe, kumbe ubona ngani kukhona okusilela?
Ngizwile abanye becomplaina ukuthi umama uMohati is part of i-committee le eyamkhethayo. I am sure ukuthi uyabe wazi excuse ngoba yinto nje ekhangelelekileyo le ukuthi umuntu enze kanjalo. Umama uGqirha uKhuphe waye ku-committee yenale, udadewabo omncane kunaye uBusi weza naye ku-committee le ukuthi abe ngu-commissioner. Umama uGqirha uKhuphe wazi excuse, so yinto esiyabe siyikhangeleleleyo. So hayi ama-interviews angiwabhekanga, ngiyabe ngikhuluma amanga, kodwa engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongabuya for this as a interview engekho qualified. Uyabe qualified, so kwama qualifications ngiclear ukuthi qualified ukuba ngucommissioner from an academic point of view, kodwa okokuthi wenza kanjani kwi-interview hayi akekho engambonayo kubo bonke bona laba abantu. Ngiyabonga msakazi.
Siyabonga lathi Khaliphani Phukeni webandla le-MDCT ubekhuluma ke ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ayehlukeneyo lamuhla abanikeze ulwazi lokuwathuthukisa kwenzela ukuthi bathole inzuzo ethe xaxa kuwo. Lokhu kuvezwe umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni kungxoxo wayiqhubele Studio 7. Unkosikazi Nyoni omela inkayi North edalele parliamente uqhubeke wathi kuyona le iviki baphakathi kokufundisa abesifazane kulungisa impahla ezibalisa isepha, amakhandlela, amafutha okugcoba la okuhlanza izindlu ukwenzela ukuthi baqhube amabhizimusi abo beziphilise. Wengeze wathi uhlelo lolu solwaqutshwa etsholotsho lenkayi, njalo akukhathelekile ukuthi wesifazane ophathekayo ukuliphi ibandla lezombusazwe. Utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye sebafundiswa ukubhaka isinkwa, njalo labo abalezigayo bazaphathiswa ukuwaqhuba ngemfanelo njengoba amafutha ezimoda esethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Sizaba grupa ngama wotu siba trene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge slow polish, njengemafutha okujova. Sibona ukuthi bangawenza bese sibanika i-startup pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi North, njalo libakhetha njani abesifazana abazaphatheka?
Angithi saqalise Tholotho sayewangi khathesi senkayi yenka lengesamigama sike sabantu ababizwa mama batrena befika i 40 some over 4 sabona ukuthi hayi emawodini kwakubuye ngxenga 3 manje kathesi sithethi na wonke umama ofuna ukuzatrena kabuye ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye sike ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokubaseduzane duzane. Asikhethi muntu, sithe lowo ofunayo, lowo ofisayo olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akho okujova. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo, njalo baningi abalezigayo. Sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu ku-GNB ukuthi bagayise. Okunye ngokuthola kuhlupha ezigayweni yifuel, ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu, abanye ababe bengelamali and yet idizili yethu ithengwa nge-foreign currency. Konke lokhu siyakusikukhangele, siyancedisana-ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisele abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane, njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nantsho kathesi siyakhuluma, siyathumela lakubosobhuku, ngoba usobhuku umuntu womuntu wonke, njalo ezigabeni lapha kulama-chata avele khona abantu baphoselane njalo lakubo-DA siphosele. Lapho siya ekuthuthukiseni abantu akulabandla elokuthi kumbeni uthi wena ungumRoma, wena ungumAngikeni, wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni, ikakhulu ezabelweni. Sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu. Abantu sihloniphane, sibambane, senze izinto zethu ndawonye. Lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi ibandla, ungena yiphi isonto, ungowangaphi, as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisayo. Kende ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha. Sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle, njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abane-corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe lingayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile, omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngisho yedwa obuya phambi kwami lohlupho lwakhe silihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho okulungisile isizwe ukuthi inhlupho esizibonayo, I haven't seen anything engasolvekiwe. Okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandleni, kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise. And then mina ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambanenini, sibuye le nhlupho. Ezinye ziyasiginga ye, kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.
Lo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi asathuthukayo engowebandla leZANU-PF, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezavuselela uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezomvikela ababesaziwa ngelokuthi ngama-green bomber. Kuzafundiswa abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 ngeminyaka emihlanu elandelayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo, ngalokho usebiza umhlangano wesiphangiphangi labalungisa impahla labayithengisayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mbingelele bantu bakithi kustudio 7. Hayi, ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi nhlupha abantu, ukhuluma ngokuthi yenkomo wasithengisa. Nambona ngathi mthwakazi Republic Party, njengoba ikhona imthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni wokhe umntwana ezapha. Hayi, mthwakazi Republic Party umntwana ezapha, abantwana bezapha. Akutho ukuthi ungaphuma ekhaya likababa wakho usaseyifamily noma likadingazwanani lokhu lihluphayo kodwa lisaseyifamily. So imthwakazi mbona ngathi ingasiza kakhulu bantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapha ayifakwe under pressure ukuthi vele ukuthi kwahamba njani kuze ifike esibangeni sokuthi kufa abantu bayo kangaka abaningi bebulawa izana PF akuvele impela osibangelizwe njalo ngoba bakhe uNkomo uyakwazi secret akehlale ngayo lamasotha akaNkomo abasaphila abazana laphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kuthela abantu bezebef ngoba ungathi yabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebeleland abantu bamathebele bona kodwa behlukane phakathi ngokwembono bengazwanani kodwa phinde futhi kulimazela iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke inxa into eyenziwa izana PF isasekhona izana PF nababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe kuyadinga phela ukuthi ebe-strike sibesikhulu kakhulu kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani la uzaphukazama uku-ecta indlela eqondileyo mpela ebe ngizakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sina soda singazwanani akusoze kwafa kwazwana safa sazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeka baze bafa baphela bengazange betsho ukuthi kanti kwahamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi i-public party lo zapho ake behlale phansi bekhulume ngoba intwazi la iyatsho ukuthi izapho iyabulaza abantu lo zapho eluthule bekekhulume bona bodwa bekeyotshela abantu kahle kahle kwahamba njani abantu impendulo bazifuna indabalazo and siyakwazi ukuthi phambilini ngesikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakho lokhu kungakhulunywa ngakho izalo phizi leyikubulala so akukhulunywa lesi khathi kezokuthi abantu bezwanani solonke izaphu le mthwakazi kungathelwana amanzi kahle kuyalimaza imathebeleni kakhulu izabona abanye bethu behlala besiye emashoneni basola kade hayi babheke ukuthi ekhaya vele umuntu baba lo malume lapha awuzwanana so into kumele ungabe abantu bayilungisa naleyo ngoba ungabona ukuthi azikhuze ehambayo umthwakazi bona into ehlala ikhuluma ngakangaki ukuthi ile nto eyenza eserious ebona ejabulisa abantu abantu ababona ukuthi hayi bengasikhulula ngingakhulumika kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlala yenza umnankagara ehlale yethuke ekhuluma la imthwakazi layo nisisina le ikuthi iyamxegisa amabro karit impela omunye kadonsa unyawo lolu umedonsa unyawo lo izano PF izazilive ziqiniso kuphela
Studio 7 hayi philani lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi besembulisa-ke bonke izizalwane zasezimbabwe naloko mphinda futhi ngithi hayi abadala nxusa abadala
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela nelisethulela iindaba ezimnandi ngibe sembingelela lamasesisi wonke ngithi hayi philani ngenkosi likhuthaze bonke beyirejista ukuvota lingakhali ukuthi amabandla kabambani ye kuze ukhitshe iZANU-P F i-CCC iyodwa iZANU-P F yayikhipha la iZANU yakwazi lokho mbe semangala amanye ama-supporters e-MRP lo president wabo owathi yena iZANU ilwa labo ngaye ilwa lama-opposition nga iyabopha kunje kubotshwa aba bama-members awe-CCC lawe zaphu kabotshwa okungakuthi i-tribalism so izaphu yona yikumhlobo bani ngamashona yini lawo nxa kuyi-tribalism baye kuthi i-CCC yama-supporters e-CCC abotshwa kabulawa kuthwaliswe nzima wabo ngubani osowafayo ku-MRP ekamqondisi ebulawa yiZANU bangathathi igugurawundi benza ungani igugurawundi ngeyabo igugurawundi ngephathi yabo igugurawundi ngeyamandebele lathi safyenu so igugurawundi aseyokukhampenela bona so nxa bona besithi bona iZANU ilwa labo ngubani owafayo kibo kuphathi yakho umqondisi ebulawa yiZANU njengoba kakaze abulale muntu kuphathi yakhe kunje kusisisise silabantu ababulawayo kulabantu abasejeli MRP kathesi sibhizi u-studio 7 ngowe-CCC yeyo studio isolizasoliza isole le bhasi ehambayo akulanto abangayisoliyo kanti bona banjani kahle kahle baphongulwa lamanye amabandla nje asekeleni umhawu sifunde ngikhuluma iqiniso ilizwe libulewe ngamanga amanga abuleli lizwe umnankagwa leZANU bebekhuluma amanga labo sebefuna ukuqalisa nxa ku-CCC kwabotshwa abantu kwabulawa nxa bekhuluma bakhuluma iqiniso iZANU PF yabopha ama-opposition wonke iyabopha ngathi ube yikuphi iphathi iyabopha abakhuluma iqiniso ele lidingakalayo kwistudio ayamanga i-studio 7 kayisupport i-CCC i-studio 7 liqembe elizimeleyo abayekeli ukube belokusebebhizi nge-studio 7 bazagcina sebengasela bantu kathesikhathesi bebesola uNkomo kathesikhathesi sebesola u-studio 7 vele kutsho ukuthi bona bazasola wonke umuntu vele kutsho ukuthi ayi i-MRP ayisarendi shame liphathi leyi sifuna ukuyidlela khona lokhu next year
Studio 7 linjani labalaleli bonke hayi thina siyaphila sile nto esikhathazayo kuphela ama-audio nyafaka ama-audio amafundo eyi bakithi kumbe kukhona engakonayo linjani kodwa lonke hayi thina siyaphila okhulumayo lijagalela ubani uDaniel Nxumalo lisithi yeyi bantu kawule lo chuma alike lithule sokufuze ukuthi liyelusa iinkomo zenu emapulazini enu alike lithule bantu abadala lithi Zimbabwe i-right ngaphi akulamali akulamsebenzi akulana ama-youth adubeka agqoka izigqoko ezidabukileyo gqoka itenisi lize liphele abantwana abasuthayo ngabenu inkinga zikhulu zezami.
Ngithemba siyaphila, siyaphila sonke basakazi bethu, labo basakazi bethu ku-Studio 7. Hayi, nami ngeke ngathi ngiPaul ngimangangena lapho ku-Studio 7. Bandla hayi, seyicholotshi impela ku-ground. Hayi, zanuke ayisena style ke laphana sihambe robha abantu. Asazi ke laba lokho bethu zanu zanu PF kodwa ke ngokubona kwethu thina esiku-ground hayi ayisekho. Sesiyidudulile sayikhipha ngoba bathembisa abantu izinto ezingekho mihla yonke. Amanga, akampeyina ngamanga abasenayo into yokukampeyina. Ngisho kwasamabele ababerobha ogogo bethu ngawo abasenawo amabele lana irayisi alisekho. Yagcina womgabe lezanu kwamnangakho le. Hayi, ayinalutho le bantu. Funa likwazi ukuthi hayi, kampeyini isiqinile thina ama-Triple C. Siyakwazi ukuthi umfana siyamfaka, angene ujaha, angene ujaha e-State House.
Ngibingelele Studio 7, ushesha lapho echolotsho madoda awawo. Nami ngeke ngene boku Studio 7, msakazi kujani. Kodwana ke usiyaphila thina. Ngithi ngeke ngiphawule lapho ngikhuza abafana, abafana, abafana bemthwakazi mani badlala kabi, abafana bemthwakazi bathuka umuntu omdala, Joshua Nkomo. Joshua Nkomo unomlando omkhulu kakhulu, omuhle esizweni samaNdebele. Kodwa manje bazibiza ngokuthi balwela uNdebele. Asazi othoba uNdebele uvelaphi ngoba uyena umuntu oqala ofuna ihlonishwe lapha esiNdebeleni. Joshua Nkomo emva kwabo umzilikazi nabo loBhengula. Kweza uJoshua Nkomo qhawela amaqhawe. Kodwa abafana hey bathi ngumthengisi igama elibi, inhlamba embi futhi leyo bengayiphindi futhi bayisho. Bafana bemthwakazi angazi ukuthi ke kahlehlele impela umqondisi lo wakomoya usuke eBhemiseni lapha eCosmo, Cosmo City eGoli. Bafana uBhemisana umqondisi. Ngiyangibonga msakazi.
Livuka njani, livuka njani maZimbabwe amahle. Siyavuka lathi siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Silo lesicelo nje sincane lapha engizama ukuthi siphuthune. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ama-councillors lira. Hayi, kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele impela kakhulu. Lingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu. Abantu abathethe 2 sebebaningi, bathatha izithupha nje. Izeki nayo kade ikhona lapha eduze, okungathi bekufanele ukuthi izeki ngabe yiye hambe emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izeki ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, cela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izano ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngakho kakhulu, basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu nge-network yabo, iyasihlupha. Noma kulo mlayezo sifuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma yikusemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo kufanele sihambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo, akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu nasemngceleni weZimbabwe leBotswana. Ward 5, ama-ward analo usuka kwalapha e-ward 5 kusiya eKhezi, ama-network akula. Sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu nga-network. Bafake i-booster kwesigangatsha, lugodo nje olungasebenziyo. Cela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo baphowethu. Siyabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Siyabonga okhulumayo ngufamona e-ward 5. Sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha. Siyabonga sorry ukulandisa isikhathi esiningi kakhulu benjahile.
Alawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelandi ukwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ikomiti yedalela ePhalamende ecubungula umvukela owenzakala kubulawa kubalwa amavoti ngozibandlela nyakenye iqhubeke ibuzisisa abafakazi izolo lapho okubukiswe imfanekiso yekwenzakalayo mhla lokho, njalo kwethulwa lobufakazi ngabasebenza lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump bathi wayele njongo yokudinga ukuthi avale ukuthi unqotshiwe. Omunye owethule ubufakazi ngomfanekiso wevidiyo ngumnumzana Pat Cipollone, owayeligqwetha lesigodlo se-White House. abanye ababili abethule ubufakazi ngwaye isikhulumeli senhlanganiso eyakhokhela umvukela lo e-Oath Keepers uJason Van Tatonove ogcizelele osekukhulunywe ngabanye phambilini abathi impela uTrump wakhuthaza lolu dlakela. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa sizadibana njalo ke kusasa kumbe ngesikhathi sika 7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.